ngami ivele uhulumende kamnangagwa ube ngafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare ngoba phela sekule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanywa yini i-pressure esiyenza ngani ani bacegisa kanti bayakhulula isike yakhe bezibophile kodwa kusiya ngabo vele-ke bengafuni ukuthi bemnike imvumo ukuthi akhulume yabantu so mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwaphele ngani kulodunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngaphi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi umnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa akukho esingathi kuyabambeka sikule ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva kanti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hhayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufuna ukuyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko osokudingakala ukuthi bantu bezimbabwe sesidubekile uhulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu yikho sesikwenza ngibona ngabathi kongani kuyasilela khonokho ukuthi kaningi silela ukuthi sifuna ukuyakhuluma labantu kasitela ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima ngibona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba mnumzana Chiroza, ungathini wena ngamazwi kamnumzana Fuzwayo?
Ngibona engamazwi amahle kakhulu. Ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook nakubo Twitter, lezi zonke lezi ezisekulenjini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza ngokuba bakhi-section. Kodwa phela uzananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esithi esithiwa bottom up approach. So into yabo ekuseni kuhle nazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action uthi wena uyangena esigidini ubone vele kungela bantu ngemva kwakho kodwa ipressure yokuthi abantu bengena esigidini nxa ivela ku-followership ibalandele alekho kulungile kakhulu. So ngibona amazwi kamnumzane Fuzwayo engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngingadana laye umongameli uChamisa singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi onalana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela utita wenjube nabantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli lokwethula ifulegi lingene ethareni bakwenzile babezengena ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no in your communities on this particular day akula muntu osuka ku-area yakhe wonke umuntu toya engathi esendaweni yakhe because ukuthi wena kuthiwa uqeda inyanga yonke usuka lamapholisa usithi kwakhona ufuna ukuthi ngivumele ngenza i-state of the nation address i-state of the nation address yakho ingokutyela abantu ukuthi kwakhona ngumntu utoyitoya lokhu uyakwanisa ukuthi through yona esi-executive through your party structures kwehle uhulumente lingamethesanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesethareni eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane.
Mnumzana Chiroza, uthini wena ngalokhu?
Okwenjuke kuhle kodwa uzananzelela mfowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu kumaphephandaba ngendaba yenjuke ngoba besingafuni ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza behambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi-ke ngabona ukuthi i-MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated kukanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungisele la matitsha la alungisele sozananzelela ukuthi as long as the issue statement is in the Luguti, then actually, abantu. Also, Nanzi, the Futu Luguti, the Abantuana, the Vako majority age.